Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku-27 zibandlela 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa izolo uhlangane lomunye wakhe weKenya umongameli William Ruto emhlanganweni okhangelele ukugcitshwa lamhlanje obucubungula okuphathelane lokudla kuzwekazi le-Africa owe-Feed Africa Summit.
Izizalwane zeKenya ezikuhlelo lwe-agriculture sezihambe phambili kakhulu, sebe sezingeni eliphezulu nxa sithi siyaqhathanisa labakithi.
Udaba lokwabiwa kwezabelo zokuvotela i-delimitation lungabe lwaqutshwa ngobungilimbana na kumbe amabandla ezombusazwe esaba umnyama ongelampisi?
Sokuningi okuhluka umsindo okhona kahle kahle awulani lokwehluleka kweZimbabwe Electoral Commission, kodwa ulokwenza lokungathembani lomlilo okhona engithemna i-polarization ngaphambilini.
Uhulumende uthi inkampani elamabhasi aziwa ngokuthi yiZebra Kiss eyangena engozini ngemva kokuxotshana lenye ibhasi kwabhubha ukondakitha isingabuyela emgwaqweni.
Kumele ukuthi indaba lengabe yahlolisiswa inxa zonke lanxa bekhulumisene, kodwa bake babayekele ukwenzela ukuthi babe yisifundo lakwabanye abenza umsebenzi ofana nayo.
Ukuxotshwa kwamantombazana ayisitshiyangalombili esikolo seDominican Convent eHarare ngemva kokubanjwa esebenzisa izidakamizwa sokuphehle imbono ethiyeneyo. Njalo umsakazo weStudio 7 lamhlanje wenelisa iminyaka elithumi lambili. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa izolo uhlangane lomunye wakhe weKenya umongameli William Ruto emhlanganweni okhangelelwe ukugcitshwa lamhlanje eDakar kuKenya ocubungula okuphathelane lokudla kuzwekazi le-Africa owe-Feed Africa Summit, lapho abavumelane ukusebenza ndawonye ukuthuthukisa inhlelo zamazwe abo ezokulima. Ngemva kwalomhlangano umongameli Ruto utshele intatheli izindaba ukuba umongameli Mnangagwa umnquse ukuthi aze emhlanganweni wokutshala imali ngomnyaka ozayo, lapho okuzahlangana osomabhizimusi beKenya labeZimbabwe. Asizweni amazwi kamongameli Ruto ekhuluma le ntatheli izindaba.
We can come along with the Kenyan investors, people who can invest in the space of horticulture, in the space of agro-processing and value addition and the whole of that space. And hopefully we can share experience, what we can learn from Zimbabwe, what Zimbabwe can learn from Kenya, and how we can bring the private sector players into that space where they can do their stuff together, both as Zimbabweans, as Kenyans, and as Africans.
Lawo ke ngamanzi kamongameli William Ruto weKenya. Ukuhlaziya lolu daba kanye lomhlangano kamongameli Mnangagwa lebhanga le-African Development Bank, usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxe lengcwethi kwezokulima umnumzana Mandla Nkomo.
Nxa ngithi ngiyananzelela, ngibona ngani izizalwane zeKenya ezikuhlelo lwe-agriculture sezihambe phambili kakhulu, sebe sezingeni eliphezulu nxa sithi siyaqhathanisa labakithi. Ekuthini iKenya i-agriculture yabo iphethwe ngama-small scale farmers. Singathi almost 75% of all agricultural output yaseKenya idlula ezandleni zama-small scale farmers. Ngakho ke inhlelo ezizanywayo eZimbabwe zokuthi sigqoqele kumbe zingenise uzulu wonke ukuthi abe ku agriculture zingathola usizo kakhulu nxa kungangena amabhizinisi kumbe ama investor avela kwele Kenya. Kodwa ke endaweni ezifana le lokugcinwa kwenkomo ikakhulu inkomo zenyama embona ngani hayi kunenga be Kenya abangakufunda kithi ngoba thina uhlelo lwethu lwenkomo kayisilo lolo singathi ngama pastoralist ukuthi inkomo zihlala nje zisemadlelweni kuhlala kudingwa amadlelo kusenjalo kulemhlobo yenkomo elaphe Kenya engibona ngani ingasincedisa lathi kakhulu ngoba inkomo zakhona ziyamelana le drought kakhulu zikhula kuhle i dairy farming ye Kenya ilaba lima abayidlula e million and ungathi abananzelela ngabantu abasenginkomo maybe 2, 3, 5 kodwa yibona abakhiqiza uchago lonke nje le Kenya so mbona ngani kungaba losizo olukhulu and kunganceda njalo amazwe omabili
umhlangano wakhe lebangale African Development Bank ungaphathisa yini
mbona ngani bathi abadala nxa bekhuluma bathi ukonakale ngomlomo kuyalungiswa njalo ngomlomo nxa sithi siyananzelela uhlupho lwezikwelede ezikahulumendo aseZimbabwe luhlupho engibona ngani iludonseli lize lakithe emuva kakhulu nxa ngingakuphumzekeliso ngendaba yokuthi silezikwelede le World Bank le IMF kasivunyelwa thina ukuthi sithole you know ama direct funding projects from those institutions and nxa ngifuna ukuthi maybe ngiphe futhi omunye umzekelo uzananzelela ukuthi lapha eKenya uhulumende weKenya just for agriculture alone uthola almost 750 million US dollars from the World Bank egoqela indaba ze digital agriculture and so forth so kuqakathekile ukuthi izikolodo esilazo njengelizwe leZimbabwe kube lendlela yokuthi sizehlise njalo sizibhadale ziphele
lo ke ngumnumzana Mandla Nkomo ingcwethi ecubungula ezokulima obexoxa icingweni lo sithandekile mhlanga we studio 7 eseNairobi eKenya
Asambeni madoda siyovota
Asambeni madoda siyovota sivotele inkulu
Asambeni madoda siyovota
Kuhlelo lwethu lapho esixoxa khona ngendaba zokhetho namhlanje sibamba udaba lokwabiwa kwezabelo zokuvotela idelimitation ukuthi lungabe lwaqutshwa ngobungilimbane na kumbe amabandla ezombusazwe esaba umnyama ongelampisi amalunga amabandla phose wonke abalisa lezanu PF ayisola indlela okwamanyaniswa ngayo ezinye izigaba zokuvotela sixoxe locubungula izombusazo umnumzana Angleston Sibanda ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba
kukhombisa ngokusobala ukuthi kukhona okunuka santungwana abezanu PF bayakhalakhala bayacabangelana bayasolelana bayasola inhlanganiso ekhangela ngezokhetho iZimbabwe Electoral Commission abeTPC labo bayakhalakhala abanye labo bakhalakhala ukuthi bangabe beqile bezelwe sasithe eBoreni nxa kudlala inguqu ungabona wonke umuntu ekhala kuthi ukuthi kukhona okukhona okungabe kuqondile mhlawumbe kwesesikhathi urefuli unompembe angabafeka kakhulu amabandla ngoba nje sebejayela ukwenza into zomgunyathi lokuqilibezela omunye yabe sebona ngani iqembu lakhe liqilibezelwe so kukhombisa futhi ukungahlaliseki komumo lokungathembani kwabantu beZimbabwe engisingathi ngesilungu ipolarization so ukuthi lanxa wenze kuhle kangakanani endawo weni esinjenge Zimbabwe ele polarization esingayibeka ngekuselibala esindebele sithi polarization uyasihlala usolwa nje njalo nje ngoba omunye lomunye ufise ukuthi ngabe iZek ibidonsele ingubo lapha yena alele khona kodwa iZek kayisenza kanjalo so yikho kudala ukuthi kube lokukhonona ngama emabandleni wonke omunye lomunye ebona ngazana ukuthiwa ucile bezelo
ngokubona kwakho uhlelo lolu lo delimitation lungaba lwenzwa ngendlela yokuthi kuqilibezelwe na kukhetho oluza kumbe kwenzwa amaphutha nje kuphela.
Angiboni ukuthi iZimbabwe Electoral Commission iyenze amaphutha la akhona asolwa ngabantu bonke behlose ukwenza njalo ngoba khonoko ukuthi abezana PF bakhalakala abe Triple C bakhalakala lalabana labo bakhalakala lengcwethi lazo ziyakhalakala kutshengisela ukuthi bebengayenzi lawa maphutha bejonge ukudonsela ingubo kolunye uhlangothi kumbe kuhlangothi olulodwa ngamaphutha angenzanga ayenziwe mhlawumbe ukuthi twese ukuthi icapacity ukuswelakala kwe capacity challenges mhlawumbe kunye ngamaphutha abe siwabona ngani ngamaphutha kodwa bekungelanto abangayenza njengakobulawayo kade kungelanto abantu bezimbabwe electoral commission abangayenza ngaphandle kokuthi benze konkhana abakwenzile bebhoda bekhekheleza bebengena ngapha bedinga ukuthi ama constituents abe labantu ngoba abantu bakithi kobulawayo inani labantu ababhalisileyo ukuvota bekwezindawo amanye ama constituents abengasaphumi so basebesenza khonokhana kube bekhekheleza bepheceleza bebhoda ngapha bedinga ukuze inani ama constituents ethu asale elithumi lambili otherwise ngamanye amagama alubana kabenzanga khonokho abakwenzileyo alubana ebulawayo isele isilama constituency angu-10 kumbe angu-9 so khonolokho kwenzeka ukuthi abantu babone ngazani ukuthiwa into kazihambanga kahle bese kusiba labanye abezombusazwe abacabanga abamabandla ababona nganzani ukuthiwa alubana ikumiswe ngendlela ethile bona babezaba le advantage so kuningi okuhluka umsindo okhona kahle awulani lokwehluleka kweZimbabwe Electoral Commission kodwa ulokwenza lokungathembani lomlilo okhona engithemna ipolarization ngaphambilini ukuthi akusatha kuthenjwana omunye lomunye la ubefisa ukuthi ngabe kwenziwe ngentando yakhe.
Lo ke ngumnumzana Angliston Sibanda ocubungula izombusazwe ubexoxa icingweni ekwebulawayo.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele inkulu,
asambeni madoda siyovota.
Umphathi ntambo obona ngogatsha lwezokuthwala abantu lempahla umnumzana Felix Mona izolo wazise ukubana inkampani lamabhasi yaziwa ngokuthi yiZebra Kiss eyayimiswe umsebenzi ndawonye leRimbi Travel and Tours Private Limited ngemva kwengozi eyehlakalayo emgwaqweni weNyamabanda Harare emangweni weMtoko eMashonaland East isingabuyisela amabhasi ayo emgwaqweni. Amabhasi la ayimiswe okwesikhatshana ukuthwala abantu ngeviki edluleyo. Kulomfanekiso wevidiyo owabonakala enkundleni zokuxhumana otshengisa amabhasi amankampani la exotshana ngesiqubo esethusayo encintisana kwaze kwenzakala lingozi. Umnumzana Mona uthe inkampani yeZebra Kiss isitshengisele ukuthi izalandela iziqondiso zikahulumende yikho isivunyelwe njalo ukusebenza. Ugeina kumete saidi we Studio 7 uxoxele ocubungula izombusazwe umnumzana Thandeko Zintimkandla ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Okwaleli lizwe wesinye isikhathi uyahleka endaweni yokuthi mhlawumbe ukhale uhlengezele izinyembezi. Lokhu kokubonisa kahle sibili ukuthi ilizwe leli umthetho ususephulwa nje akwalokwephula ukuthuka nje abantu bawuthukathuke bawuphosele khatshana le. Kambe into eyenzakale izolo nanko ibhasi eyakuthiwa yaceda abantu bamabhasi aceda abantu ngenxa yokwephulwa kwemithetho kwathiwa hhayi abasavunyelwa ukusebenza dudu hhayi sebebuyela emsebenzini hayi bo umthetho kawufuni njalo.
Ngombono wakho Mkandla bekufanele uhulumende enzeni ngoba lapha sikhuluma ngempilo zabantu.
Kumele ukuthi indaba lengabe yahlolisiswa inxa zonke. Lanxa bekhulumisene kodwa bake babayekele ukwenzela ukuba beyisifundo labanye abenza umsebenzi ofana nayo. Ngake ngatsho khona bangathi umthetho lapha sokwampunzi dlemini. Ngubani ozathobela umthetho nxa ekwazi ukuthi angaphula ekuseni emini usebuyiselwe ilungelo lakhe lelo le phule useni ngokubulala abantu hayi uyadlalwa la uhulumende lo yikho engasela sithunzi yikho labantu bengasamthembi bengasakholwa into ayikhulumayo ngumajike eduze lunwabu gaqedakali ungathi umtshayelo wemota othi nxa ehamba athi hayi sengijikela esandleni sokunxele etshengisa ilambi lakhona lokho kodwa imota ikhanya isiya esandleni sokudla yikho abakwenza kuyadlalwa la kudlalwa ngempilo zabantu umthetho kawusekho kumele izinto lezi zikhangelisiswe yizo izinto ezenza umangalo ukuthi kanti la madoda labomama nxa bevuke ekuseni besithi beya emsebenzini wokukhokhela ilizwe babe besiyadingana besiyakwenza amanyala anje hayi lokhu yikwehluleka akukho kwehluleka okwedlula lokhu ilizwe leli hayi libuswa zinyoni.
Lo ke ngumnumzana Thandeko Zintimkandla ocubungula izombusazwe obeqoqa icingweni lo gainer kumede site we studio 7 eseGwanda. Kusenjalo amabhasi enkampani yeRimbi Travel and Tours wona alokho emisiwe ukuhamba emgwaqweni. Lokhu kuvezwe ngumphathintambo omnumzana Mona etshela intathele izindaba izolo ngaphandle komhlangano oqutshwe eHarare okulimukisa uZulu ngengozi zomgwaqo oweRoad Safety indaba. Umsakazo weStudio 7 namhlanje wenelise iminyaka engamachumi amabili 20 years wasungulwa. I-Studio 7 yasungulwa ngenyanga kaZibandlela ngomnyaka ka-2003. Ngalokho, siyalinxusa ukuthi lisithumele ama-audio kumbe ama-video lembiko yenu ephathelane naleli langa esizayisakaza lamuhla lakusasa.
Liyawukhwabitha na umsebenzi wethu. Inombolo zethu ze-WhatsApp zithi
+1 202 465 0318. Ukuxotshwa kwamankazana ayisitshiyangalombili 8 akade eqhuba izifundo zika Form 6 esikolo seDominican Convent eHarare ngemva kokubanjwa besebenzisa izidakamizwa sokuphehla imbono etshiyeneyo inhlanganiso yababalisi bemaphandleni iAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe isithi umlayo kahulumende ovimba ukutshaywa kwabantwana besikolo yiwo obangela ukuthi babe ngamahlongandlebe. Umphathisikolo weDominican okuyisikolo samaKatolika uSister Kutsai Mature ulobele abazali incwadi kule viki bazisa ukuthi abafundi laba babesebenzisa ukudakayo angakubethanga ngegama beze betheleke enyanga kumaviki amabili edluleyo. Abantwana laba base bemiswe ukuza esikolo iziphathamandla zisaphenya loludaba. Kodwa uMutsure uthe sebeqotshwe kokuphela ngemva kokufunywana belamacala. Ukhuthaze abazali babantwana laba ukuthi babadingele usizo lwenhlelo ezingabaphathisa ukuthi bachiyane lokudakayo. Ukusetshenziswa kwezidakamizwa ezifana le-cocaine, crystal meth, insangu kanye lotshwala kubika sokubhahile kakhulu eZimbabwe ngitsho lasezikolo. Untungamile Nkomo weStudio 7 uxoxele isikhulumeli senhlanganiso yeAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe umnumzana Themba kuye moyo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Okwakuqala ngithanda ukuthi ke sisuke ezikolweni sibuye kulolu daba lwamavuzu parties asebhakhile indawo yonke le singakukhangela okwinto lokhana kuqala abantu sathi siyakhuluma ngakho sikhangelele ukuthi isandla somthetho sizangenela sakubona sikutsha indiva ngokunjalo abantwana labana sebesukile kumavuzu parties sebengene lakho kwinto lokhana sokuyimpilo yabo sebeze bekuthatha beze bekufaka ezikolweni. Kodwa singabuyela emuva nxa sekufuna ukubhinga kakhulu sizakuthola ukuthi abantwana bonaba abaningi bangkhona bahlala bebodwa okuyinkinga eyalethwa indlela ilizwe lethu elibuswa ngayo ukuthi abazali sebethiya ilizwe lesiyadinga imisebenzi khatshana abantwana yiba sebengabanikazi bemizi yiba sebezenzela umthetho yiba sebezitshayela umthetho yiba sebezinikeza amandla konke okunye abakwenzayo bakwenza ngoba besithi thina abazali bethu bale mali ngokukhulu okukhona isimo somnotho esasidalelwa indlela uhulumende asiphethe ngayo ithe sesisilethela izindaba ezinhle.
Lungaqedwa njani udubo lolu ezikolo moya?
Izikolo zilo mlando omkhulu kakhulu. Okwakuqala uhulumende esebenzisa impumela eyaphumayo kuma-consultations akhe bakhipha i-corporal punishment. Bathi sebekhiphe i-corporal punishment babuya ama-organizations amaningi afika anikeza abantwana ama-right kodwa asekhohlwa ukubanikeza ama-responsibilities. Bona ngani umlando osumkhulu osukhona ezikolweni ukuthi zizame ukunikeza abantwana ama-responsibilities ahamba lama-rights abo ukuze bananzelele ukuthi lokho engikwenzayo kuhambisana njani nesisekelo sombuso lomthetho elizwe. Ngoba kakhulu kakhulu kathesa ingane zikhuluma ngama-rights zikhuluma ukuthi thina sisatshaka thina sizakhuzwa kukanti ama-responsibilities ayamkhumbuza umntwana kubamba umthetho.
Ngamanye amazwi moyo uthi kungaba yinto enhle ukuthi ababalisi bavunyelwe njalo ukutshaya abantwana.
Luvele uswazi lungumuthi emntwaneni le Bhayibhili liyakhuluma ngakho kodwa-ke thina ngokuthanda ukulandela izinto esingazaziyo ukuthi ziya ngaphi zivele kumbe zivela kuphi sesakulahle kuyisintu kwethu ngoba isintu sida kugobo lingaqondisi. Uswazi luvele lungumuthi emntwaneni.
Ngaphandle koswazi akukho okunye okungenziwa mhlawumbe okungaphathisa.
Ngike ngatsho phambilini ukuthi inhlanganiso lezi ezibuyayo zizofundisa abantwana ngama-rights zigcila kakhulu kuma-rights engane ziyekele ukuthi zibanikeze imlando okumele bayilandele ukuze bihambisane lama-rights abo. Engizama ukukugcizelela lapha ukuthi ingane zethu zanikezwa kuphela ukuthi zilama-rights but azilamlando echazayo ukuthi ilungele leli lihamba lo mlando lo ilungelo leli lihamba lo mlando lo. Bese kubuya futhi ababalisi nezikolo kumele banikezwe amandla okuthi babisele ingane kuzinga elikibo lanxake lamalungelo wona lawo kuthiwa balawo kodwa babekwazi umuntu omdala babewazi umthetho bawesabe njalo umthetho.
Lo-ke ngumnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni e-Atuz. Iphephandaba lobulembu be-internet lezimlive.com lilodaba lokuthi kulujaha obotshiweyo ngemva kokwetheswa amacala okudlwengulwa amantombazana aleminyaka ephansi kwechumi lanhlanu ayithobaminembili. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi sokuloke sabela ukuthi igciwane le-coronavirus seliqalile njalo ukumemetheka elizweni okubangele ukuthi abantu abayithobaminwemunye babulawe ngumkhuhlane we-COVID-19 ngeviki yonale eyodwa. Kesizwe-ke imbono yenu lina balaleli bethu.
Studio 7 linjani? Hayi thina siyaphila. Hayi siyazizwa iindaba ezimnandi lisilethela zona. Eyi basizwisa ubuhlungu othuma laba mabele kobevumele izanu kanje besikhulumela izanu kanjani i-right beyipholitshele inkulumo engani yona yenza into ezinhle kodwa isihlukumeza empilweni. Thina vele abantu besindebeleni hhayi iZimbabwe lapho mnangakho abasithwalise nzima asiyazi ukuthi bona bakubona kukuhle naho no. Hayi lo amaphoyisa kuthiwa ngubani unyaphoulu kuthiwa namhla kuyafonelwa yena sothi saye sokuthi kabambe ifoni every day kuzabe akatholakali sothi sodwa vele ngoba laye sewadlalezana makuthiwa amapholisa amojile akopha abantu abarongo bakhulumelayo bethola information ukuthi uhambe njani hlubone kuthiwa kabambe ifoni hlubothi sothi sodwa.
Ana Studio 7 mina nginastori nje esiningi-ningi kodwa isicelo sami botunga khonapho labo Chris Gandhi ake nisibuzele noma bokuphanga Charles bana esikolo sethu se primary enkayi esikhobo khobo primary asazini Qobe mana unyawo khonapho sifuzele nje simple ukubana uyasazi nokubana isecondary yakhona esetlite yekukhanyeni secondary inamateacher kumbe hhayi sicela lisibuzele siyacela 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 abantu abebasabalela bakwazi bayemane hayi bari kwakhona kwaficakala kuphila kuyabhedlika angiboni mina phela ukubana kule nto engaficakala iphile kodwa idilike kanjani ngiyabonga
babinde ngingayo Studio 7 ngisaqhubeka kuseyi-audio eyi-1 ngithi mina abantu bakithi asizameni ukubambana whether from Mashonaland, Ndebeleland, Vendaland, Tongaland, Lamtriland, all over Zimbabwe. Asibambane. Asiyekeni ukwenza le nto le yenziwa ngamanye ama-parties, political parties. Uzuzithi ukuthi hey umqondisi, hey watho kwatima, oh thina kwamthwakazi. Yena le nto naleyo iyibulala ilizwe because omunye umuntu ongasapotizano mhlawumbe ephuma emashonaland ozovela ngakusupport wena ngoba uyakubona ukuthi tribal. Why lingena mandate e-right ma-political parties ama-opposition special? Iba ne-mandate yokuthi libambane. Not a mandate yokuthi libandlululane. That one is useless. Iphathe ne-mandate e-right izaphu. Izanu PF inikeza izaphu umbuso. Finite and clear. Because izaphu iyakhulula lelizwe. Amagorilla ayehothi amagorilla ezaphu. Ungaya kuphi nakuphi. That's why babhala unkomo kwathiwa khona Father Zimbabwe. Why bengabhalanga ukuthi Father Zimbabwe besitsho umgaka? Asikhulumeni amaqiniso. Into yonke umbuso yini awubuyele kuzapho. Yonke into yaseZimbabwe izolunga. Izanu ayiphiwanga lo mbuso. Umbuso lo wawuphi izapho. National, not eMatabeleland kuphela, but ngikhuluma ngo-national. Umuntu understanda ipolitiki engiyikhulumayo mina. Yami nemande abanikeza izapho. Phinda futhi yena lento.
Studio 7, linjani, basakazi bethu abahle. Esilithanda kakhulu elisikhiphela indaba zijiza noma zinjalo. Sithi philani, lihlale liphilile, siyalithanda kakhulu basakazi bethu. Ngithi ngendlulise nje okuncane lapha, basakazi bami, nendaba kababa lo uNdebele. Baba Ndebele, ake ngibuze kathi inkinga yakho lo mqondisi moyo we-MRP inkuyini? Uzomkhulume kabi kangaka. Thina singakhulumi ngama-president ako kabi. Inkinga yenza ukukhulume kabi kangaka umqondisi yini? Ngoba lo muntu akahlali kuwe, akahlali emzini wakho, kodwa wena ngendlela njalo nje enhlezi inkuzi ukukhuluma kabi ngomqondisi moyo. Thina nje amalunge e-MRP asikuthandi lo muntu ohlala ukukhuluma kabi ngo-president wethu. Uma ungabe unenkinga la ezihlalele nje uthule ubheke kwakho okukhangeleyo, lathi sizabheka upresident wethu ukuthi kuyenzakalani. Angeke uzwe nje sikhuluma upresident wakasazi kumbe mnankakwa kumbe uchamisa, asingeni ndawo thina lapho. Sicela nje baba ukuzama ukuhlonipha kancane uye kokukhuluma kabi ngopresident wethu. Siyakuhlonipha mntu omdala, asifuni ukuze sigcine sesikhuluma kabi. Sisakucela ngomusa wenkosi, awuzame baba ukuthi uyehle kancane ungakhulumi kabi ngo-president we-MRP. Siyabonga.
Liyavuka njalo mabahlabezula kithi. Mina ke ngiphawule nje kancane. Bafowethu lini elifuna ukuba ngabaholi. Leli lizwe libuswa ngamasiko. Uma ungalandela amasiko akuleli lizwe, ngibona ngani uyabutshaya indlovu ngempama. Khambani lapho kulabadala khona phandle, liyehlala labadala phandle, bona bogogo okhulu bona laba, lisondele kakhulu kibo, lizabona liphumelela. Kodwa ngaphandle kwalokho, leli lizwe madoda libuswa ngamasiko. Ongalandela amasiko kuleli lizwe awungeke uyenze lutho. Lokho ifundo kayisiyo ebusa ilizwe leli. Leli lizwe ungalifuni, ungalibusa ngesikolo uzahlala utshana ledlala. Buya ongene emasikweni, uyenze imidlalo, awugogo bagide kukhala izingungu. uzizwa yonke into ibuyela noma sekulobudlangudla ngokungakanani kodwa uma umuntu ohlakaniphileyo ungena esikweni uzabona leli lizwe libusa ngoba ilizwe labokhokho leli ngizama ukuthi ngiphawule nje enye into abantu abanganika bayazi isikola isisho esingabusa leli lizwe bafowethu lelo iqiniso elihle okhulumayo lapha ngufamona lapha ngikhulu ufamona so ewatfive lapha siyabonga
Hayi lati siyabonga yiko ke lapha ukuphelela khona indaba zethu zalamhlanje lingakhohlwa ke ukuthi iStudio 7 yenelise iminyaka engamachumi amabili 20 years yasungulwa igama lami nguChris Gande asidibaneni njalo ngomvulo ekuseni nxa lifuna ukulalela izinye indaba lingalalela ntambama ngo 7:30 libe lempela viki elithukela